Ama-reforms nje njalo sicho ukuthi kumele kukhulunywe nawo ku-parliament. Abameli be-parliament abe-666 labenzana yiyo indlu elayilungele lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe phambilini kokhetho?
Thina sisebenza sile ndlela esebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo ku-parliament. And ye-parliament kule program ihlelo abazilandelayo lokukhulunywa ngodaba olungathi kumele okungabe funa ukukhulunywa ngayo. Kumele bona amalunga e-parliament la afuna ama-reforms wafuna kukhulunywa bakufake ku-agenda yakhona lokho tokona i-order pep nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi babone ukuthi kungafakwa kanjani. Into kumele bayenze bona njengokubona kwabo njengokumeleka kwabo abantu not ukuthi ingalungi ngaphandle iparlamente. Kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona tikasika.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula ukuhlaziya rather bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kathi konke lokhu ngathi yinto elungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yi-parliament. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni esithi hayi nimklobhu sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abediaspora kumbabantu. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ephalamende ababakhona.